Umkhala uqale ukuqeqetsha umdlalo wenguqu ngomnyaka 1994 eleminyaka yokuzalwa engamajumi amabili lambili 22. Ube uqeqetsha iqembu labatsha ele East Rovers ephumula East
94 lapho ngangikhotsha the likes of umthandazo Ndabambi, Omar Fortune Mkethiwa, the likes kwanisa ukuthi siyengena kuPeter Ndlovu Finals lapho esandliwa khona i-team yemdare le uChimbalanga. Semiye sangena ku-Castle League Cup under 17 saba ngama-semifinalist. Bathi khona ngo-2000 sangena ku-under 14 Champions Trophy. Wakulabo Rio Peter Moyo and the likes. Ngabe sengikhoche i-senior team ngo-2001.
Ngomnyaka ka-2000 uMkhala ukhethwe ukuba ngomunye wabaqeqetshi beqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili elimela idolobho lakoBulawayo.
Umuntu wasenza sakhotsha leso squad ngoba lapho kwaloko kufunakala ukuthi ukhotshe ama-old boys esasilawo by then. So uBhabha nguye introduce ukuthi no thina lathi silabafana bethu abancane lapha, the likes of Ugeto Charlie abangakwanisa ukuthi bifike over ekhotshe i-province yakoBulawayo lapha. Then yikho kungena kwejulapha sakhotsha sayowina liyana i-tournament liyana. Then sasilabo Thomas Mkethiwa, sasilabo Guide Goda, iboys eziningi ezagcina sezidlala kwa-Highlanders.
UMkhala uthi u-Ali Bhabha Dube ngomunye wabaqeqetshi abadlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe emsebenzini wokuqeqetsha.
OBhabha basincedisa kakhulu loba nje bengasangazani nabo sakhangelwa kangako ngoba ibabasenza abantu saphusha sakwanisa lathi ukukhotsha lapha lalaphaya. The likes of uBhabha owitho Willard Khumalo kanye lomdala wayesincedisa ngoba sake sasikhotsha lathi ku-East Rovers uGibson Ngomela. Then ngathi nguye wasenza thina abafana abancane sisadlala ibhola sakwanisa ukudlala kubo Division 2 because sasingama-under 17. Nguye umuntu wasipromothayo ku-East Rovers ukuze sidlale kusenior.
UMkhala uqale ukuqeqetsha lokho esadlala njalo ube kuhlanganisa lokhu kwaze kwafika umnyaka ka-2001 lapho athathwa khona liqembu leNjube Sundowns.
I only played for months kuNjube Sundowns because abadala bethu East Rovers leNjube Sundowns kwakungazani yakuzwanana. That was 2001. Ngagcina sengibuyela back ku-East Rovers ngoba abadala babengahlangani kuhle ngenkulumo. Hatshi abadala be-Sundowns, abadala be-East Rovers yibo kwakungazani akubahambeli kuhle. Wesi le team yayingazani ngomnye wangkhona yayingadlali kuhle. So ngasebefuna ukuthi ama-senior players wonkanjani abuyele e-teamini. But kwagcina sukusenza ukuthi mina i-career yami ihliphelele khonapho.
UMkhala ufikisa iminyaka engamajumi amahlanu lambili yokuzalwa lonyaka uthi sesiside isikhathi engumqeqetshi kodwa ubona ngani izithukuthuku zakhe ziphelela eboyeni njengenja.
30 years ngikhotsha ibhora leli but angazi ngithole isenti yalo ibhora langikhona lela, otherwise lidla mina esikhwameni. But nje njengabantu nje asebavela baloywa ngalo ibhora langikhona ukuthi uxexebe kokuloko inzima sesiphokuhlaka sisethembeni okokuthi one day maybe kuzaba lalokhu lalokhu ya. But libhora esilithandayo akuvumi ukuthi sikuchiye. But sokuza sinika i-frustration yokuthi sichiyana lapho because ama-big teams la asithathela asinike lutho. Athatha abantwana labo esibaqeqeshayo lapho, at the end of the day we are getting nothing.
Ngemva kokuchiya iqembu le-East Rovers ngo-2010 uMkhala ubumbe elakhe iqembu ele-Toronto njalo ulikhokhelela zilahlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ngo-2017 khathesi selidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2. Ngiyimele e-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.